Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda, isakhamuzi sakoBulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali le-black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabi le mali emabhenki ngoba ungabakhangele wafica bale mali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali kuwe $20 abalayo bayithatha ngaphi ivela ngaphi xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngaphi ephathwa ngabosiphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Hey bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi stress ezingapheliyo ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala abantu abasayinelisi ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we are being forced ukuthi sikhweze ama-prices ngoba siyabe siwode ungathi uyathengisa ulutho ususuya lodwa soluphindizelwe kabili silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu kathi they are being confused ngoba batshelwa kuthiwe izinto zizakwehla yet akulalinto enhlayo ngoba ukwehla kumele uqalise from usupply kwesokusiza kithi emashopu as long usupply lokho ekhwezile thina sizakwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokho evalile ngoba bengela mafutha ezimota okuthwala impahla. Lo Zulu laye ubhekane lodubo lunye langentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Hey, ayikhona kumi kubi shem. Sikhathele ngokulayina, sisilathuba lokusebenza kathi singase sitshone emalayini ne-fuel. It's so inconveniencing. Fendle sesiphambene ngamakhanda sakhangile. Sesikhangela kube sesukhalela ukuthi sithelele kuphela etankini. So ukuthi bakhweze unganani sewuze kunzima lokuthi kulandelele kathi singabe sesukhalela i-fuel kuphela.
Umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba koBulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimisi imbi sibili kulezi nsuku ngoba abantu bonke abanengi nxa bebuya bathwele i-bond kodwa abantu bayakhala ngalo i-bond. Lami nginje angisafisi nyamangala ukuthi kathi kungani i-bond bengalikhiphi ngoba yilo elikhanze lisibulale izinto zonke. Siye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni amabhanga awala mali amavinkili amanengi asesala imali ye-bond bathi bafuna idola leMelika uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emikambo yensitha. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.